Sika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla zimashumi mathathu kuLwezi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
So bahlezi bendiza emoyeni kodwa bafuna odokotela benze izinto mahara. Bona ngazathi uhlupho kakhulu lukuhulumende zalodokotela.
Ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela elizweni kuyaphambili.
Abantwana abaningi bayawa kuma-assembly befeinda ngendaba yendlala. Abaningi babo sebetholakala begcwele emigwaqweni becinga kanye nokucela ukudla nokucela imali.
Umumo wendlala uqhubeka usiba mubi ngamandla elizweni. Kwezemaphandleni uZulu wezansi yamandebeleni ukhala ngeZulu elinengo laka ladiliza izindlu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela elizweni kuyaqhubeka lanxa uhulumende ebethe kumele babe sebebuyelile emsebenzini phakathi kwayizolo lanamuhla. Odokotela bezinga laphezulu kanye lelaphansi, amasenior lama-junior doctors bathi ayisikho ukuthi kabafuni ukubuyela emsebenzini. Kodwa udubo olukhulu ngolokuthi kabala mali yokugada imijova lamabhasi ngoba iholo labo lincane kakhulu. Ngokunjalo bathi uhulumende kumele akhuphule iholo labo ukuze benelise ukuzinakekela kanye lezimuli zabo. Bathi njalo kumele uhulumende athenge imitshina esilelayo ezibhedlela kanye lemithi yokwelapha izigulane. Ngoba abantu abanengi besifa mahlayana ngemikhuhlane elapheka kalula. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kumele uhulumende aqinise ukukhulumisana labodokotela.
Uhlupho oluselizweni lolu kubona ngazathi abaphetheyo bafuna ukubana bexoxisane labodokotela ngokubethusela, hathi ngokuthi singancedisana njani ukuze si-address i-problem. Yikho njalo ndizozwa ukuthi abantu baxotshiwe imisebenzi. Kahle kahle sizwa ukuthiwa hayi, kathi sohulumende uthi hayi bodokotela, mina sengisubsidiza kulokhu lalokho, lami sengikhatha even ama-cost. Mtsho ukuthi bahlezi bendiza emoyeni kodwa bafuna ukuthi odokotela benze izinto mahara. Kunzima, bona ngazathi uhlupho kakhulu lukuhulumende zalodokotela. Odokotela ngabantu abasemsebenzini njengazo iziphathamandla zikahulumente ezifuna impilo emnandi kodwa zifuna ukuthi labo odokotela benze izinto mahara.
Nxa ukhulumisana lezakhamizi khona ngapho kobulawayo njengomuntu osebenzelana loZulu, ubathini abantu? Kuyini okuzwayo?
Abantu bayacaca ukuthi okwenza uhulumende ebehave kanje ukuthi bona belatshwa ngaphandle kwelizwe. So ngoba belatshwa ngaphandle kwelizwe abalandaba lokwenzakala phakathi ebantwini. Yikho okusebantwini kathesi ukuthi hayi labo abasemandleni ngoba bona kabalatshwa ekhaya bayelatshwa ngaphandle kwelizwe. So kwenzakala ebantwini ukuthi odokotela kawulamadokotela ezibhedlela. Bona labantwana babo ngabakufile ngoba bona bengakhona belatshwa ngaphandle kwelizwe.
Inkisela ye-Econet Babu Masiwa uke wakhulumisana labo dokotela laba wathi uyenelisa ukuba khuphulela iholo ababhadale yena okwenyanga eziyisithupha ezilandelayo. Kodwa bakwalile lokho bathi akwaneli. Ungathini ngalokho ngoba bakhona bathi mhlawumbe bekumele bavume babuyele emsebenzini baphathise uZulu?
Ukuthi into elohlupho ukuthi okwamadokotela ngama conditions of service lomhulo. So it's not about ipay kuphela, but ukuthi izinto kuze bezisebenzise emsebenzini ezinje ngama-gloves lamaphilisi akukho. So uStive ukhulume ngokuthi yena uzabaholisa. So it's a temporary thing, it's not a permanent thing. Now ukuthi hayi madoda, mina ngizabe ngikhipha ini ngokungaka. Kodwa uma sithi 5 months kumbeni how many months, umbuzo uba yikuthini ngemva kwalokho kuyini okwenzakalayo. So into yakhe is not a permanent solution, but ngabe kuthiwa uyacaca ukuthi hayi mina ngizangenela ngizabe nginika okungaka, ngabe kuyazwakala kodwa kuthi ethi khonkhona kwesikhathi esingaka. Yho, ngoba ngemva kwaleso sikhathi okuthi ukuthi bazabuyela na kustrike.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu sixoxela ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, lagu 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umbiko owethulwe isithunywa somanyano we-United Nations okuthi umumo wendlala eZimbabwe usubangela ukuthi abanye abesifazana bathengise imizimba ukuze bathole imali yokuzikhusela. Uthi abaningi bedanile, kanti abanye ngabasola uhulumende besithi alubana wenelise ukuvuselela umnotho, ngabe impilo kaZulu ingcono kakhulu. Isithunywa lesi sithe njalo labantwana abaningi kabasenelisi ukuya esikolo ngenxa yendlala. Sithe njalo abantu abadinga ukuphathiswa ngokudla emaphandleni lasemadolobheni bayizigidi eziyisishiyagalombili 8 million. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ezimeleyo e-Occupy Africa Unity Square, umnumzana Charles Nyoni, yena othi labesilisa labo bakhona asebethengisa imizimba ukuze bathole imali yokuthenga ukudla.
Abesifazane abaningi sibili bazithengisa umzimba, kodwa into ongamelanga siyekele ukuyikhuluma kumbe ukuyikhohlwa engakhulunywanga yisimeli lesi yokuthi nawo sibili amadoda, kakhulukazi amadoda awesincane la esingathi ngama-age akuma-30s, nabo sebetholakala bezithengisa imizimba yabo ukuthi bathole ukuthola imali eyokuthi baziphilise. Nabantwana esikolo sibili liqiniso leli, ngoba sesike saba nenkangela esiyenzile ezikhangela izikolo kuningi-ningi ezisemaphandleni ukuthi abantwana babuya yini esikolo, kodwa kukhanyakala abantwana abaningi bayawa kuma-assembly befeyinta ngendaba yendlala. Abaningi babo sebetholakala begcwele emigwaqweni bedinga kanye nokucela ukudla nokucela imali. Kuyinto ebangelwa yindlala ekhona kuleli lizwe, kuyindlela kuyindawo futhi ebangelwa ngohulumende kanye nemithetho yakhe ayifakayo. So ngivumelana nakho sibili ukuthi ye indlala yiyo esibangele ukuthi omama kanye nabesilisa bathengise imizimba yabo. Kuyindlala ebangele kakhulukazi ngohulumende ngemithetho yakhe ayifakayo ukuthi nxa izulu lingananga kathesi into ezihle zisuke zibe yingowesifo.
Kungalungisiswa njani konke lokhu Nyoni, uZulu weZimbabwe akhona ukuphila impilo engcono?
Lokhu kulula nje ukulungisa. Ukulungisa kwazo indaba yokuthi uhulumende okhona wonke nje azimele yedwa nje, akhitshwe asuswe kufakwe omunye uhulumende omutha onezwelo ngoZulu. Ngoba akuna baba otshaya abantwana nxa abantwana becela ukudla, akuna baba oxotsha abantwana emizini ngendaba yokuthi abantwana bacela ukudla. Nguwuphi uhulumende ongaxotsha odokotela ngenxa yokuthi kuthiwa odokotela bathi bafuna imali abayisebenzelayo ukuthi ikhuphuke? Lokhu kutshengisa vele ukuthi uhulumende uzi azimisele vele ukuthi hayi yena nxa kuyizinto ezinceda uZulu balandazo. Kathesi abantu bayafa, abantu bayagula, kula mithi akula kodokotela ngalani lako kazihluphi, kodwa imali eyokuthi alungise ama-t-shirt lokuthenga ama-chicken ini lama-drink ukuthi bamathe besithi matshela amasanctioni uyayithola. Kodwa nxa sesikhuluma ngenabale yokudinga izimoto ezokuthi athengele ama-chief lani izimoto uyayithola, kodwa imali yokuthi ancede uZulu asize uZulu ngayitholi njalo yabe sisithi kalayo imali. So ukulungisa lolu daba nje kule simple solution yokuthi uhulumende kumele asuswe kumbe akhitshe, kumbe yena uZulu ngokwakhe ngendlala anayo sokumele nje azikhiphe aye emgwaqweni ngobuningi bakhe atshengisele ukuthi hayi asisayi emizini yethu until uhulumende lo esepakise impahla zakhe wachiya amahhofisi wasuka wahamba kile omunye uhulumende olozelo noZulu.
Umnumzana Charles Inyoni ngowenhlanganiso elwela amalungelo i-Occupy Africa Unity Square sexoxelaye eseHarare. Kwezemaphandleni lamhlanje izulu elinengo laka njalo lilomoya omkhulu lidilize imizi endaweni ezitshiyeneyo zezansi yemaNdebeleni. Osokuthiye iningi libhekane lendleko zokwakha kutsha. Kubika intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube.
Izulu elichitheke ngomgqibelo langomvulo endaweni ezivalise emawane emadongola kanye laselubhangwe lidilize imizi eminingi lakhuphula izihlahla njalo kwalimala abantu abaningi. Izanuse zomkhathi bezike zaxwayisa abantu ukuthi beqaphele leli zulu, kodwa iningi lithi belingacabangela ukuthi belingaletha umonakalo ongaka. Isakhamuzi semawane unkosikazi Busani Nathi uthi yena wadilikelwa yindlu yamazenge ngemva kokuba umoya uthethe uphahla lwayo.
Wabuya umoya wabuya wathatha mazenge konke kwadilike. Sengithi ngithi ngiyaphume ekhaya endlini ngafica emazenge abesephumile, ngabonga uzwa kuduma bona amazenge omakhelwane asebebuya phansi kwami. Ngilahlekelwe ngoba shuwa into lapha endaze ngiqalise khona abantu abami lapha abazaqalisa khona ikuthwala nzima.
Omunye okhalezi Mathonzo unkosikazi Irene Moyo esinjalo isakhamuzi semawane yena odilikelwe izindlu ezigoqela yamazenge ebiyakhwe ngezitina yaplastelwa ngesamende. Umamoyo uthi basinde engozini enkulu.
Sesendlini nje sezwa amazenge siphakama phezulu asiyagaza ukuthi indlu iyaphakama iya phezulu. Sezwa sokutshayeka futhi phezulu kathi sokukwamuke inye kwazawela phezu kweyini. Ngapha vele sasingakuzwanga ngoba sasikule, sathi konke ukuthi sokusithi game, sathi siyaphuma safica amazenge la esewethelwe ngapha kudula usuwele phansi. So sabona ukuthi moya khona bomkhulu sikithi waphosa wasilimaza.
Unkosikazi Siphiwe Nkomo laye uthi ulahlekelwe kakhulu njalo akakwazi ukuthi aqalise ngaphi.
Xa ngifika ngathola ukuthi izindlu zonke ziwile, angikwazi ukuthi ngingalandisa ngithi zawanjani. Liyana la ibidilikile, daliyana la ibidilikile, ikhichi ngangangale kwalo liphakeme utshani. Njengoba ubona le kriki lana esemnyango, liyana indlu layo engale phambili layo futhi kusho ukuthi ibiyindlu ewayo, umonakalo ube mkhulu.
Lanxa izakhamizi lezi zehlelwe ngumonakalo ongaka zide zikathola incedo oluvela kuhulumende. Ngasenelisanga ukuxoxisana losikomitho ogwanda ngalolu daba. Olunye udaba olwehlukileyo, uZulu usekhuthazwe ukuba afunde ukubala lokubhala ukuze abe lempilo engcono. Le nkuthazo iphume ngolwesine ngesikhathi kunanzwa usuku lwe-International Literacy Day eGwanda lanxa nje lunanzwa emhlabeni jikelele ngompandula. Umqondisi wesiphala sengwalo i-Edward Ndlovu Memorial Library umnumzana Jackson Ndlovu uthi kubalulekile ukuthi abantwana baqale ukubala bebancane ngoba sivele sigoqwa sisesemanzi.
Thina ke lapha esikwenzayo ngabantwana ukuthi siqalisa ku-age abantwana abaqalisa ukurecognize abangakubona bakulandise. umntwana siba leminyaka engu 3 kusiyaphezulu siyamkhangelela amabhuku esiba lawo ukuze umntwana lo wahle ejwayelane lebhuku kube umngane wakhe.
Amazwi akhagcizelelwe ngumqeqeshi weJoshua Mkabunko Polytechnic umnumzana Albert Hliziyo obengumhlonitsha kulumbuthano odisizwe esifundileyo siyathuthuka.
Xa umphakathi sisenelisa ukufunda esisenelisa ukubala lokubhala usengumphakathi wenelisa ukuthi azithuthukise ngoba empilweni yanamhlanje yilaba benelisa ukubala, yilaba benelisa ukubhala abanika imibono yokuthuthukisa izigaba. Langaso kufika ulwazi olutsha lolu lwethekhnoloji kuyadingeka ukuthi umuntu azi ukubala, azi ukubhala ukuze lolo lwazi luchathekelwe abanye. Ulwazi oluchathekelwa nayo yilo lwazi oluthuthukisa isizwe.
Lo mcimbi uza ngesikhathi impumela yemhloliso ka-Grade 7 isanda kuphuma njalo kulembiko eveza ukuthi phose izikole ezine ezansi emandebeleni zedlulekile ukuthola loyedwa nje umfundi ophumeleleyo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda u-Albert Ncube.
Sibonge insizwa yangakithi u-Albert Ncube ngohlelo lwezemaphandleni. Singene kuhlelo lwabesifazana silo sithanikile mhlanga we-Studio 7.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo Councillor Mildred Ncube oka ward 16 koBulawayo ogoqela enqameni eGwabalanda extension leLuveve North. Sicubungula ukuthi impilo injani kuleli dolobho ngesikhathi yomnotho welizwe ungamanga kuphela.
Ukuthi ngesikhathi esifaneleyo sibili akwazi kube lokuphambanisisa uclean season abasebenzayo iwadi iclean kakhulu.
Kodwa abanye babesithi ngenxa yokucitshwa kwamanzi abantu bagcina besiya egangeni bese kusiba lengcekeza eningi.
Lokho ngaphakathi mina ngingahlangani lakho kwengcekeza. Hhayi ngiyayiqumba ngiye emagozini ekathi engikhonzela khona angingahlangani lebhoti ukuthi abantu balathi ibhoti egangeni angazi nxa kuesiyakhathana kakhulu eninokwemigweni. Kodwa hhayi ngathi nadezanele ukuklini bayathela izigudi zagcina amanzi akwasebenzise ngenanzekeli zele izigudi babe lazo. Nxa kuyikuthi yala sigubhu iyakwanisa njengami nanti ngisebhakana ndala anes. So nxa kuthi izigubhu zakuzinto ithwani nxa ama-timetable sawafanani bayakhaphakanye bathatha amagogweni yothi bazosebenzi. Abanye bayathathela uvisi ngoba sihambelani ama-timetable ethu. Abancedisana abantu even noma kubana abantu ngesifulesikaamanzi akula mntu encithami ukuthi amanzi ebengakwaziyo imabhawuza bayawaletha ispecial nxa kufiwe bayawaletha amabhawuza okokuthi lawe nxa ungelawo amanzi ube nigqomo yakho uyahamba uyethatha.
Izibhorane zikhona ezisebenza?
Ibhorane hayi nesami isibhorane asisebenzi bakusithakaza kusebenzi. Ngiyabona ukuprocess ukuthi bakhulumise.
Kwake kwaba lo dubo lokulahla izithubo solungcono yini lolu hlupho?
Ngikubona ngalo emagogweni othi nathi abatobhizi bakhona bahambisa njani. Ngapha ngakithi asilawa amaphampazi abantwana hayi ngapha ngakithi abuthwa kuhle sinje angazi kungaba la manye amakhona kumbe angabe ikhohlakala idoni no but hayi mina ngikaze ngizibekala ngawo ababhodayo etobhizi. Amagogweni othi ngale ngaye ngabona kwenye indawo ekhoneni egangeni ngalo. Ngathi balasile abantu ithuba imigodla khona ngani ngaze ngakhuluma le council ngathi bathi balalahlela ngapho abantu bakho ngabavela ngapho abafanele igangabeni ekhalele ngani azalayizi hhayi ngapha ngakini amaphampazi hhayi kangiwaboni kangako.
Abantu baphila njani pho abanye bakhala ngokuswelakala kwemali kuswelakala kwemisebenzi ukudla
yibi dothi emqoka lolobi lolobi lisomqoka sibe abantu balala bengalibanga bakhona izinto ezilala zingazange ziyifaka indiza hhayi nosuku lemali kethu zizima kakhulu abantu abakhangelene labo sibeka izinto azigenezi imali kayikho ungazuke ubuye layo imali yakhona iyabe isekhadini emuzuzi ibisefonini ayikwani lithu hhayi idukele ngivala ilolukhula lolo ngiyalinanzelela kakhulu kunedesi baya ngolwabadala from 65 and above labantwana aba-under 5 years kuya phansi yibo abangabhadaliyo eclinic laba abaningi hhayi noma uyadubeka noma akadubeki
asehlile kuwa sihlukanisa ukuthi odubeka ukhanya ngani ongadubeki
Nqabe ngabhadala ekliniki esibhedlela ke.
Into empilo vele ngabhadala. Unless ngenxa sokuzokunyukayo kuthengwa kumbe njani njani. Otherwise ngabhadala.
Manje Nqabe thola usizo lolo lokuthi belatshwe mahhala. Ukudla ke. Kungabe kule nhlelo yini ezibaphathisa ngokudla?
Hayi, inhlelo zakhona silazo sibili.
Kuyini elinceda ngakho abantu okunye abaswelayo labasebegugile ngaphandle kwakho nokho kwesibhedlela?
Abasebegugile siyabanika kakhulu nxa usumdala irenti yakho awuyibhadali ngendlela ababhadala ngayo abatsha. So wena yakho kulama percentages uyabhadale certain amount nje ezingeni kwi-20,000. Into esibanceda ngakho nxa sihlala phansi ngegazini.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Mildred Ncube oka Ward 16 edolobheni lakoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile, singeneke kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silejahelitala uChris Gande.
Lingalitshona njani zilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Nkosi Ndiweni, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana. Okwakuqala nyakwamukela kuhlelo.
Hayi, kuyabongeka babawana.
Ye, ungasitshela mnumzana ukuthi injani impilo khona ngapho kwele Botswana?
Uyazi lapha mfowethu, singake sithi ukuthi impilo inzima lanxa inganhlanga. Ngoba sikhangele lapho esivela khona kubana kunjani. Kunzima kulelizwe baba. Uzathola ukuthi kwesinye isikhathi ususetshenziswa ngabantu abangela into abayaziyo. Ngenxa yokuthi wena uyisihambi, awula ukuthi ungakhala uthini. So ngeke ngikhale ngokuthi kunzima ngenxa yokuthi ngibheke ekhaya lapho engiphuma khona ukuthi kunjani. Ukuthi mbalekeleni.
Ye, siyasizwe kuthiwa ungawona kwesinye isikhathi ungabanjwa kumbe awula maphepha kumbe uyabe kwenzakaleni uyajeziswa ngokutshaywa ngemvubu. Kuhamba njani ngendaba yokutshaywa le?
Ya, indaba yokutshaywa leyi limqotho lelo iyenzeka kodwa ikakhulu benza laba abangani basebangani eminyakeni kodwa lakho ayimnandanga sibi. Ngoba abantu balapha abaningi babo balotshuku nxa bebona umuntu wokuza acabangela izinto ezinhle. Ngoba kunje nje nxa lapha ohamba khona nxa umuntu wakhona ebona umZimbabwe especially uyambona nje la ukuthini awuyamukelesekanga kahle. Ziba ningi inkulumo lama actions amanye atshengisa nje ukuthi bakhona fine abantu abangalabandlululo empilweni amfuna ukuhamba amanga. Bakhona abanye abazi umuntu ukuthi umuntu ngumuntu kodwa abanye omunye umZimbabwe inyamaza. Ngoba uzathola ukuthi nxa kulokunye okwenzakalayo sebeqala ukuthi abatwana lapha abantu balapha lapha ayisibo bonke fine abaningi kodwa balala ubandlululo sini.
Kodwa
yiyo into esikhathazayo ngoba thina ngani uthola ukuthi kwesinye isikhathi awulawo ama-rights akho njengomuntu.
Kodwa siyasizwa abanye kuthiwa bayathatha khona ngapho, athatha umfazi wakhona ngapho ku-imuli ibe imuli enhle sibili kube lokujabula kungabi lokuthi umama yena uvela ngapho ubaba uvela ngaphi. Usuke wahlangana lakho yini okunjalo?
Hayi mfowethu, uyabona lokho kuqinisekile. Abantu singakhuluma ukuthi ye abantu balapha banjani banjani. EZimbabwe bakhona abantu ababhedayo, omama ababhedayo, lapha bakhona omama ababhedayo, akhona omama abakahle. So iqiniso abayisiki lokho kuyatholakala even langaphi lemazweni ngawaphi langaphi bakhona omama ababhedayo, bakhona omama abangabhedile. Okunye uzathola mina lami nginje ngingubaba yimi engenzela khonokho uyabona. Kodwa unfortunately mina lokho ayazayihlala ngoba mina ngithemba uya lapha ngibuye emvile esemthethe uyabona. So kodwa abakhona sila bafowethu abaningi abatshadile, abanye bahlezi kahle, abanye hayi baphansi baphezu kwembawula.
Ye, manje asithi uyavakatsha nje uyangenangena kumbe lapho kunathwa khona kumbe ukuswa khona kumbe nje okujatshulwa khona, bakukhangela njani, bakuphatha njani abantu bakhona ngapho?
Ya, uyabona abantu balapha bona ngathi ngesilungu they are very sensitive yabona. Okunye sokusiya ngokuthi wena lawe uziphatha njani ebantwini. Lawe ungatshengisa ukuthi wena maybe wena uzitshela wena special ufundile kumbe njani la kubaza kuphatha njalo. Mina angifuni ukuhamba amanga ayisengile isikhathi sibili ngikule indawo leyi. Okokuthi lakhathesi izikhathi ezinganxa ngihamba vele. Hayi angisaya even anqanjile nje zami incwadi endlini angilahlupho kangako ngoba bayangazi abantu siyaphila sonke labantu asiki ukuthi into engangihluphisanga ngoba I remember ngelinye ilanga ngake ngaba le problem ngangatholanga incwadi yami kodwa ngatholakala ukuthi abantu abaningi vele khona bayatho ukuthi anolo muntu siyamazi lo angizange ngibe lehlulo ngenxa yokuthi ukuthi abantu uphila labo njani lawe njengomuntu kodwa thina lathi kumele sizame ukuthi siphathe kahle kwenza ukuthi laba bantu bakuthande ngoba uhambile uyisicelisi isicelisi kasiladi siyini esiyithathayo
hayi kuyezwakala ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyathanda ukulivalelisa lonke balandeli be-Studio 7 kanye labakhokheli base-Studio 7 ngicela ukuthi kasizameni ukuthi singakhohlwa ekhaya kunzima nyazi lana amadoda angabe ayazi into abayenzayo kodwa lathi singalahli ithemba akukho lapho esingaya khona asizameni nje kusasa sizamele abantu abethu ngoba thina vele akusekho okukhona ngathi hayi ngiyabonga mfowethu
hayi lathi sibongele
hayi kuyabongela baba
Lo ngumnumzana Nkosi Ndiweni isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Botswana ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lilaye
Sibongeke ingwenya lapho ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba Kwezemidlalo lamhlanje iqembu lenguqu ele Highlanders abanye bathi iposo abanye bathi chilamoya liphakamise inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba ingezi Platinum Stars ne 1-0 uPrince Dube nguye ohlohlileyo ngehlandla lakuqala lokho kuthi kubana iHighlanders sizaphatheka emdlalweni weCAF Confederation Cup ngomnyaka ozayo imele eZimbabwe Arise and shine, iqembu le Men of Influence behlabela kamnandi ke besiqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukana isikhangele ebezihamba phambili. Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela kuyaqhubeka. umumo wendlala la uqhubeka usiba mubi ngamandla elizweni. Iqembu le Highlanders liphakamise inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba elengezi platinum kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo.